Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamuyo engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kugwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli izindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe ikomiti yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF esigabeni seMatabeleland North.
Salibonani amahlabezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebelelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebelelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo, koqele eMashonaland, eMadebeleland, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID yemhlangano ukuthi ungena hachi. Ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ikudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10 per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabeli lamavoti amaningi kuprovince naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudalela eParliament. Lokhu konke kuvela uma resolution asuka ku Youth Day ileyi esiza celebrate mhla ka 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona ibirthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga elicakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBinga njengakwezinye izigaba zelizwe. Njalo ngathi amapholisa akumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha.
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto kuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha. Njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili kuzeba le more than 5,000 ama-youth, more than 5,000 ngokuthi betshengiselwe, betshelwe ukuthi hambanini kuma-provinceni, betshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho ngoba kuvela phesheya eZambia. Bayakungenisa, bengenisa, becrossa uZambezi belakho okudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Msaka isiphathamandla sebandla lezano PF eBinga obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuchiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZEC igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oqoqelo ntungameli inkomo weStudio 7.
Okuchiyo nguJasper Mangwana kulosizi ngoba akula bantu aba over 100 years abangaba yi 4000 abahamba yobodwa labantu abangabe beseselamandla okubhalisa. Akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesimeni sokuthi kulaa ndawo ufuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasachiwa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elichiwo nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3500 kusiya ku-4000 aba over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
zikhona indlela yini zokuthi lani njengenhlanganiso ezimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kula nto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osile 100 years ngoba labe lingasahamba emizini yabantu. Akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabe emihlanganweni. Abantu asebehlala emakhaya abanye sebebhadwa wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sikhambile endaweni enje. Sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutjonga uJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingaza ke saba labantu aba over 100 years abadlula 4000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu nginamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBhejuli kaZulu. Lokhe sikudaba lwezokuvota intathele izindaba ezimbili ezihlala kobulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intatheli zindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intatheli zindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa ukunenge ngalolu daba uGainer Gumede Said weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Chuma lo Lulu Brenda Harris sizintathela izindaba zakobulawayo sime phambi kwedale leParliamente lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oParliamente ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathela izindaba zibe ingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idale lamukela njani udaba lwe
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sehlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyika uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandavuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichasisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili.
Sicela iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye ochoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo bazakwenza lokho. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapha kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngeElectoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intatheli izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Juma intatheli zindaba ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
inkonzo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com liludaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abophe abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kwadaba lolu. Iphephandaba le-Herald liludaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani ye-Marowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani ye-Marowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, ngibingelele njalo nabalaleli. Bakithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwakuyidrama eka 2018 ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi yidrama, yisketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyisketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukuyana yidrama lesketch. Mina bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuka emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch. Hayi baba, ngicela mpela kungazathi ungahohlisa, ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, ngicela mpela ke lifunde i-audio yami.
Yey, linjani ku Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma la amadoda laba phethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lana mina ngakho engabathengi, ebathengi sibili imali bethatha. Kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch can catch lapho ungabi khona njani. Loza robo omunye owinileyo uzabe winile, lodliwe uzabe dlini. Siyakwazi ukuthi nangakho uyathenga kodwa uma uthenga imali abathathi. Kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda. Ngoba hayi, bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo. Ngoba kwezani sokukhulisikhathele ngazo.
Studio 7 litshona njani badala? Yalibingelela ngombuso kaothando lukaThixo ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisifalele izindaba Ndebele leshona ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi and njalo-ke sibhekane lokhetho. Kakhulu ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile ngilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-CCC indlela le asiphatha ngayo yokungafuni ukuthi sikhampene, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke asambeni siyevota sithumazelene sizithulele nje kuphela. Kodwa ilanga likhona, siyazi ukubana siyachumayezana ezindleleni lasezindlini nakuma-social media. Ngoba izanu vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba. Hayi, soke inqoba. Akula muntu othanda umnangako eZimbabwe. Laba bezanu kabathanda umnangako. La amapholisa asisetshenziswa ukuthi bachaya abantu, abamfuni umnangako. Laba fowethu labantwa bethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangagwa into yonke ayenzayo. Laphana uyabasebenzisa nje kuphela, labo begcina imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengaxotshi ukuze belambise abantu ababo. Ngabamthanda umnangagwa, singesabi ngakho lokho. Laba abanye abezana abadlala abantwana abamthandi badle bagcina imisebenzi yabo. So singethuki ngakho, sinangakwa umbuso kasoza uthole. Akulanto ayenzile ebizwe nasezimbabwe, akula ngitsho lencane. But isiqoqela mina ngikiso umbono wami ngedwa engicabangayo ngendlela umnangakwa akhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngokuthi izikolo soze zibhadale ithemu leyi. Amanga la ayenziwa umnangakwa ayangisa, angikwathi umuntu onjani okuqamba amanga ebesengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu. Ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bastrayikha bengaye esikolo bazihlale sibone ukuthi uzaphatheka njani yena umnangakwa. Le nto izwisa ubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident ma ezakhuluma amanga ithi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyo kuqala. Just eyokuqala lobade engamanga ke ngakwenzile fisi uzabonaka ukuthi uzamile. Uyehluleke khona kwakwa just one term kuphela uyehlulekile umnangakwa, uyehluleka mntala wami. Awuyahlala ngakungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngole kutswana.
Hey, sanibonani, sanibonani kustudio 7 livuka njani. Mina lami igama ngu-Adolf Shawa. Mina into yakuqala ngithanda ukukhuluma ngayo, ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yokushaya kwabantu babomurewa ethi ngesikhathi segugrawundi babehleka bethi behleka abantu ababulawa egugrawundi. Angithembi ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyana. Yena ngokwakhe nguye umuntu ole ngqondo efana naleyo, nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima ngesikhathi segugrawundi. So yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi. Ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple C bethini bethini. Laba abangabantu bezanu, i-triple C ngeke izizwe ngezanu. Okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to say it kuze kuye ku-national, abadingi explanation. So bona ama-structures abafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezanu ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-triple C ukwenzela from kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza. Manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaningi neyokuthi befake ingcindezi. Manje angeke izi basebenzele
kustudio 7 la badombe ngumfundisi u-Anglican Spanda whatever. Ubaba lo kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezanu PF because into zakho zikhuluma ziyamanga bashe uthi la abantu sibabona benqamuka izandla baba la abantu abadala abatshaya kuya 8 lapha. Hayi mfundisi Anglican Spanda bothwa ngubana Spanda lo baba lo hayi athi vele athi umfundisi ohlaziye zepolitiki umfundisi onjani bala abafundisi abangeni kwezepolitiki. Hayi kunzima sheme kwelakithi yazi ngabe uNkulunkulu nje uyabasuda laba abantu izanu idlile abantu abanjengalelo angiwufundisi Anglican Spanda wangikona lo. Hayi baba lo inkulumo zakhe zibuhlungu sheme.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa uMongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle, uphenyo olwethulwe kunsukwana isanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayi-92 lanye, 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Nation kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomi we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla le misebenzi ilokhu iqinile kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina ikuzipraise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho
yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika.
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America ukwenzela ukuthi i-America ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory abo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi i-unemployment rate khona manje iku-3.5% which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNorthern Virginia ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and badan kashan and jang on bobo. But look, but there's my king, but strap in young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that you miss your low. I don't know, clap hilling, I go poke and put on go, but put them in and you visit a cock. Who knows the leeches? They pull a cock, but pull a cock, a pull a cock, a tongue. I still get lingos of the calling and beds. Not a strong at your zonga zelong and beds. I should sell in pep. No, look, clap hilling as vessel is pep. Look, contending to the bonondaba. Vele sikhathele ndaba double boss the level is high yabona leza maphatheke langibamba every time ngespitsa lithatha ama lesson and I got the hustle the master the passion and brother is cussing and cussing best special rap you got since saga zabantwini yega balunge funga goma mama ngube hanya bathusa vele baqhuqa hey when I step in the booth oh my god you funga cross I'm not the kind that you want to cross funa go mic I'm a predator trap me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned that on my hands I've been killing them since high
yega bang man sebancane nyani khuza vela ngeke lingibele ngeke bengumele
no
hayibo ngeke bengumele
no
hayibo ngeke bengumele
no
hayibo sebancane nyani khuza vela ngeke bengumele
ana ku rap ithoma ngqobo umrapanya khobo qhabe gazi uqobo yimi ngo debele kho isilungu ngikhuluma qo ngiqoqoza umrapha beqasa amaqaqa ngiphethele flow yababo kusihaqa ngicanda ukuqasa begaqa ndiguqela iphetha bongoqa baqamula isihaqa ngoma pula matam bathi basik bakula makhanda every time na flow on the floor on the floor sala with jealous ibona ngomop kanti benzana nom rapper asibiza ma queen ngekho ufela ku mic camera met the top ngiyazi ngiyathi your rapping is comedy rappers
awakhiwe esigqibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.